Ya inhlale impumelelo yakho nevelihlale njalo ngoba nxa ubuza umuntu ukuthi ungavotela ubani uMugabe ngubutangira uza ukuthi uMugabe awuzobuza umbuzo oqondane lepolitics abantu abaningi bayabe bephendula umbuzo ngendlela wena indlela bona abafuna ukuthi wena ngenxa ukuze impendulo yakhona kodwa ama-researchers bafanele babe leli percentage singathi nalena i-accuracy ukuthi kwenzela ukuthi babe leqiniso okufunwayo yigqini. Kodwa impumela khona vele
kodwa impumela abayenzayo phambilini kokhetho luka-2013 abantu bayiphikisa bathi hayi ngamanga kwaphuma kuyiyo uqobo ungadinwe nalo
uma kwendalo lempendulo zabantu vele kuthiyeni loba ungazi faka imagine nofela bayacila oritamakarawola bomkabelebaa kodwa nje awusezokuhambelane nje lokuthi abantu baphendule abantu vele bayaphendula bona besithi umgabe uyamthanda kodwa asuze sisebenzise ama-results eZimbabwe impumelo yakhona njengeqiniso elibheka i-research yabo barometer.